Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lwangahlatshwa lanamhla iVK pelileyo ngomgqibelo I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one but I could not find they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe amabhanga abagcina beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezikhulumile lapho bedinga imali. Ngoliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi wengoma zomdumo owe hip hop, uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni awenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela lamakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle koBulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakoBulawayo ngenxa yokuthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uzakwaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kuzigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Gumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParelenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo Wilkins.
Lwangahlatshwa lanamhla iVK pelileyo ngomgqibelo I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one but I could not find they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield Clinic again bathi bona avala leyi vaccine and they were not sure when it is going to be available. So one disturb because mina ngibengisithi nihlatshwe ni prevent le into COVID-19 now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ikhulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abasekulezi zibhedlela bakutshela bethini, bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine kumbe bathi libuye nini, njalo uyababona yini labanye belohlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho?
Ya, ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqibelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babefuna ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed and ngibe ngisithi mina lay demand kumele si utilize and the inhlupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine. So you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions unesi wangiphumele egcekeni wathi yona akula, even if you go to any institution ayikho lay vaccine. So this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Tinashe Gumbo, umhlali weHarare, sixoxela ekhona le esigodlweni. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyagalolunye 38,854 labulala. Asebezafika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1592. Lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondolfi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 103, kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi, lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKwekwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lo mthetho, i-Statutory Instrument 127, wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalo mthetho, osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga limali ngesikhathi. Lo mthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizwa ababe bezikhulumile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe ngezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lomthetho, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Planning umthetho uyabe usebenzile kodwa i-justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe, ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo, kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza, ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu, hatshi kuyukuthi i-policy ye-bank, ngoba bayakwazi ukuthi ama-license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe kuzama ukuthi amabhanga aqinise ama-checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela leyo eyokuthi ziyazi sesithengiswa kumbe ziyazi zingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe kuyipolicy yebhenki eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Osiphathelene balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha. Kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi. Imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo engama-US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama-US dollars. Kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa baye bebotshwa bethathelwe izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera, yingcwethi yecubungula ezomnotho bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz short wave.
Owalwa kumbi yenkululeko umnumzana Frederick Mutanda uthi umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu-PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba kuwengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthi usekhulumisana lebandla lezanu-PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyika udaba luka Mnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe Umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasozi balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa, bazarepa abafazi, benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasozi bangithathele iplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi I appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangayenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngaphi abantu la?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywa mbani?
And then what the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani nakubona kwakho. Bano bathunywe
swathi. Ngicabangela ukuthi bathunywe ngubani. Bathunywe iruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisoze ngikwanise kuphendula. Ungabuza upresident ukuthi kathi abafana lawo the youth bavele ngaphi. And they are using ama motorcycles lawo abadonate wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kume njani kona ngale plaza ngakubona kwakho?
Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani. Ngikobulawayo kathesi.
Awuzangikhulumisana lezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni, but abantwana izisebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them. They are scared. They are scared.
Uzakwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona u-Minister of State for Security, uMnumzana Oyincube, kumbe uMnumzana Kazembe, bazothumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu. Because into bayenzayo akayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenzeka ukuthi babathi babuye khonapha abantu labo? Njalo ngizokuthiwa bebedake kokumangalisayo.
Into bayenze ukuthi bayenze khonokho ukuthi babona nje ukuthi njengathi thina abafana beZipra asikho asizwanani le-government. Kungayisoqiniso. We are not against government. Kodwa bona basibona ngathi kona asilwelanga elizwe leli. We are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters, like who they are. We discussed this sakhuluma lo president zinze ngihlangene laye uKembo Mwadi wekhona bazi wathi hayi akutsho njalo ngathi hayi president kunjalo thina kawusiboni nga njengabantu balweli lizwe leli. And that's where the problem is.
Kodwa ukukhulumisana lo mnanga ngendaba zenes yayixoxe nje
sacoxa ngahamba ngayambona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisele ama-properties eZipra. Wavuma ukuthi uzabuyisela. Wazi wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto. Kodwa sekule minyaka engu-2 kathesi sethule.
Lo ngumnumzana Frederick Mutanda Omunye wabalwa kumpi enkululeko ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Sihlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chabamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhlanje uhlelo usikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owake waba ngumlawuli wedale lePhalamende lakwelemelika umnumzana Paul Ryan ukhuthaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukubana batshiyane lomkhuba ukulandelana lobe ngumongameli wemelika nyakenye umnumzana Donald Trump okhulelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenze ndawonye kungakhathalekile ukubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba ngospeaker okehlandla elilodwa kusukisela ngomnyaka ka 2015 kusiya ku 2018. Wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho ke akasoze ancintise okwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensundu kwelemelika bakhuthaza ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abopha lokuhlukuluza unsundu uRonald Green ngomnyaka ka 2019. Owagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambophayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngocuku lapho ebotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngocuku kwabohlobo lwesiherero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusiyamukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embaleni yalesi sehlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleGermany selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa undona Vekurukoro wabesiherero walile ukwamukela ukuxolisa kwabeGermany lokhu esithi isivumelano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asigoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo ngulo umbhuqazwe.
Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalonyaka eqakathekisa abakulomsebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sikambuyane Hanta. Umnumzana Butholezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo eqhutshwe ngumayikhobe we-Studio 7 lomnumzana Nyathi.
Kuyangipha lami amadlabuzane lentshukuntshu ukuthi phosesi siya phambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa. Akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso ezinjengako-African Union zisithi zona umnyaka lo ngowe-Arts, Culture and Heritage. Kuyandisiwe ukufaka izinto zomnotho, eze-economy, but esikutshoyo thina njengalabo abawuphetheyo umsebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu. Baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo, ngakho nxa i-AU ikwenza lokhu bayincedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezandla ngemisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO. Lolo cwaningo lwaveza ukuthi i-arts, culture and heritage yacontributa 6.96% towards i-gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusinamba encane leyo, ngakho kithi kubalulekile ukuthi arts and culture ibe yilokhu ithuthukise ukwenzela ukuthi kuwe uncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-arts, culture and heritage ukuthi ikhule, abantu baqhatshwe bebe lemisebenzi ebaphilisayo igcine lemuli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe, njalo uhulumeni uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lo. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe, kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19, abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ukubona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise, phose eminyakeni edluleyo bekungasoze kube loncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli, kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshanga. Kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phose kuzabo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe, into le esiyithi intellectual property ungani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist, kodwa ukuthi babe le ntshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokhu kusasilela, yimi lolo yiloyo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa, okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayayithenga ngokufaneleyo imali yabo bayithola. Ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu, asihlonipheni imisebenzi yama-artist, imisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe layizama ukuthi iyehliwe ku-upper middle income economy by 2030, singakhangela nje amazwe e-Africa asafikayo kulelo zinga, akula angela arts and culture layo ephilayo ehlabusayo thuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokuthi hayi sisiya phambili ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo mnumzana Buthelezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo yeChibuku Super Cup kulimpela viki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathengesonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders leli Chicken Inn. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Zombili iChicken Inn le-Highlanders ithole imiklomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo yeChibuku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempela viki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngensonto, kungela izibukeli enkundleni, kodwa umpho futhi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingani sesikujwayele ngoba saqala ngapho, and abafana sebengandaba baku-understand the most important thing, bakwazi ukuthi bazabuya. So sesikujwayele, and okwamanje we are quite well, we don't have any problem. Of course siyakwazi ukuthi abasekeli bethu basinike ihlabuzane, kodwa okwamanje ihlabuzane lawo lona siyabona besezindlini ukuthi bakhona basisekele. But for now we are happy to be playing with our fans.
Imidlalo yeviki lesibili lomncintiswano weChibuku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe. Kusibaya sika group 2 iqembu leBulawayo City lizadibana leBulawayo Chiefs ngehola lechumi lanye ekuseni enkundleni yeBarber Fields. Kusibaya sika group 1 iqembu leHatha lizajukana leDynamos ngehola lakuqala emini emdlalweni ozakuba seNational Sports Stadium, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leCranbourne Bullets ngasesakuva emdlalweni wesibaya sika group 3. Ngehora lesithathu emini iqembu leTriangle lizadibana leFC Platinum emdlalweni wesibaya sika group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yeMandava. Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo ngehola lechumi lanye ekuseni kule midlalo. imidlalo emibili lapho ugroup 1 iqembu leZPC Caripa elizadlala khona lele Herentals naseNational Sports Stadium, kuthi kusibaya sikagroup 4 iqembu leNkezi Platinum Stars lizatshana lele Wawa ngaseMandaba. Ngiholela kuqala emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHighlanders elizadlala khona lele Chicken Inn ngaseBarber Fields, kuthi ele 10X lidibane lele Manyika Diamonds ngaseSakuva emdlalweni wesibaya sikagroup 3. Umdlalo wokugcina ngesonto uzakuba phakathi kweqembu leCapes United kanye lele Harare City wesibaya sikagroup 1 ozaqhutshelwa enkundleni yeNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Viki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop Warren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ecula ekoBulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
I'm hard, I'm such a flamer. She asked me who I be. Kid, not developer. The city motivator. Be scheming on some paper. I'ma get one that asked me how I feel. Bro, I'm G'd up, my G.
Ungafika uthi udinga uWarren Moyo ekasi lakhe enketha abamazi, kodwa ungathi Rocky Dub bakukhomba kuye. Kungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngingase ngiqhubeka ngisiya eJohn Talak entaba zinduna ekhe ngayenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona pha ngaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
I'm hard, I'm such a flamer. She asked me who I be. Give nothing better. The city motivator. Just give me know some paper. I'ma get one that.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRocky Dub ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza kusongakhula ngibabona bakhangile lami. I think wangenza ngafisa ukuba yiwo. Ungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebewamukele kahle, sengathola lama nomination ama best hip hop. Abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
My chair, I fall. Henny with no dash, I fall. So full on my kiss, I fall. Spell it, study, credit, like so. Zogel on my chair, I fall.
Lisebenza ejagala komoyo selamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama-album angu-3. Eyokuqala ngenze 2018 abayithi ngu-Gold Standard. Esibili ngenze 2019 abayithi ngu-Yafi. Then esithathu ngenze iminyaka odlulileyo abayithi ngu-Lingo the album. Engizenzele khona apha futhi koBulawayo labantu abaproducer khona bakoBulawayo.
Isimbe fakwe futha mesayibonga bo phela bo heva bo mthayikho inje zilukhusha you don't know phela ngagudla i right off bengasoli bottles pop is
inje thomele sivale uhlelo phosela ilizwi kubalaleli Rocky Dub ungakahambi
liqhubekeke lisisekela nathi asisose siliphambanise sanika umculo omnandi ochazayo. Umculo wami ungatholakala wonke amashow ama online shops abo Spotify abo iTunes abo Deezer kuma social media pages ami wonke ku Twitter yami ngu Rocky Dub RockyDub na ku Facebook ngile ngilisebenzisayo na ku Instagram ngile ndisebenzisayo ikho ngathola khona ama links ami.
Silibasana ngomculo we-hip hop suphawulelwa ngu-Rocky Dub obe nguyesi laye kuhlelo Woza Woza Friday.
Uyenzani abakwazi babantu
dabo impela sonto emnandikini lonke igama lamu eza Jesus bani
Uliwe ngoma somdumo we hip hop Warren Moyo odume ngegama lokuthi Rocket Dabo ocula ekobulawayo singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela iCOVID-19 ama vaccines ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje Olivalelisayo, musithandekile mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.